Ngesikhathi sethula asekwenzile ensukwini ezilikhulu ethethe sihlalo sikameya, uMnumzana Mashaba uthe abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni yizigangi njalo yibo ababangela ukuthi intuthuko yedolobha leJohannesburg ingaphumeleli. Ubuye watshaya phansi ngentonga esithi laba bantu kufanele babanjwe babotshwe njalo baphume waphele kuleli dolobho. La ngamazwi achiye izalwane zakwamanye amazwe kugoqela labeZimbabwe bezonde beganuni wabo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabutho Mabhena uthi zinkulumo ezifana lale ezadala ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe.
Siyakwazi ukuthi kubuye kwaba lezenophobia ngo-2008, kwaba lezenophobia ngo-2015. Inkulumo ezinjalo zenza ukuthi kube lezenophobia. Njalo futhi inkulumo enjalo ibisela emuva umsebenzi omkhulu bese siwenzile ukuzama ukuthi sihlanganise abantu abavela ngaphandle kwelizwe le-South Africa, labahlali balapha e-South Africa.
UMnumzana Canisius Nkala okuviyo labatsha ebandleni lezaphu uthi kusobala ukuthi kwaba liphutha elikhulu ukuthi umuntu onjengomashaba avunyelwe ukungena esikhundleni sokuba ngumeya.
Akukho kuhle vele ukuthi umuntu athe inkokheli abe ebophanisa abantu noma sexabanisa abantu ngenkulumo zakhe. Of which kuyasihlupha thina ukuthi sithi masisithi sesi-independent sokusetshenziswa ivote sibe labantu aba-abhuza ivoti yabantu bayisebenzise to push ama-capitalist nokuze ne-ideologies abo.
UMnumzana Mabhena yena uthi ihlanganiso zeZimbabwe eza kwamanye amazwe leza kwele South Africa esiphikisana lenkulumo kaMashaba seziqoqe utshengisela kukhulu emahofisini ekhansile eJohannesburg eBraamfontein ngolwesihlanu.
Sizamvakatshela ke umeya akasichazisele kahle ukuthi uthini. Yikho ke sinxusa umuntu wonke ofisa ukuthi la yadlulise umlayezo njalo ogxeka inkulumo le kaMeya ukuthi abe khona emahofisini kaMeya ngo-11 kule ground enkulu khona phana sihlanganeni khona phana.
Unkala uthi umnyaka uzaphela nzima xa uMashaba engaguqulanga izenzo.
Akehle ngoba vele akakwazi ukuthi uphethele uyenzani ngoba mayizaphatha iJohannesburg. IJohannesburg ayifanani le dorobha elifana leDurban because siyakwazi ukuthi iDurban lidorobha elikhulu phakathi kwani kweKZN ngithi. Ikanti ke iJohannesburg ivele iyakhiwe kakhulu ngabantu abavela ngaphandle. Yikho ibizwa kuthiwa iAfrican City. Akula muntu waseJohannesburg lati masifile seJohannesburg singabakhona.
Ngomnyaka ophelileyo kuqhamuke udlakela lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe ngemva kwenkulumo phose efanayo ethulwa inkosi uGoodwill Zwelithini. Nomanje ikomishini yezamalungelo luntu yethula ukuthi inkulumo kaZwelithini akusiyo eyabangela ukuthi abakwamanye amazwe bahlaselwe. Mayele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.